Ele Zimbabwe lilokhu lingemukelwa ngamanye amazwe okwenza amathuba okweboleka imali abe malutshwana. Ele China ilo lodwa ilizwe elikhanya ele Zimbabwe lingadanela khona. Kodwa maningi amazwe asezithole esenkingeni ngemva kwekwehluleka ukubhadala izikwelede zeChina. Njengesibonelo, eliZambia kubikwa lilakho ukuthathelwa igceke lendizamtshina ngenxa yesikwelede sakwele China. Omela isigaba seBinga South edalele iParliamente umnumzana Prince Dubeko Sibanda webandla leMDC uthi izivumelwano zeChina zifana lengoma emnandi ekhala ingasoze ikusuthise ngalutho.
Amadili aweZimbabwe leChina lapha into enzakala yagande ukuthi okwakuqala indlela abuya ngawo, indlela akhulunywa ngawo, akhulunywa ngawo angani yinto emnandi ongazake kubonakala, angani siphiwa mahara. Leso kuswelakala isikhathi sokuthi abantu becubungule ke lawo madili ukuthi kanti vele isiphetho sawo yikuyini, thina siphuma lani, amaChina ehamba lani. So ngenxa yalokho ke le corruption etholakala phakathina kukahulumende kwenza ukuthi amadili ana nxa ebuya engasayi sebenza lapho kufuze kusetshenzwe khona. Mbona ngani isiphetho ukuthi njengelizwe sizakhahla.
Olwela ilungelo lezisebenzi umnumzana George Ngiwane owake wakhokhela inhlanganiso yeZCTU uthi uhulumende kumele azise uZulu imininingwane yezivumelwano azenza lele China.
Into ekhona ukuthi abantu kumele bafunde. Asazi ukuthi indaba esithatha njengebakhatha njengezula thina ngathi asiwa abantu abafundi abaziyo abazilutho angani vele siyizinto. Ithi ama-deals anje so nxa kuyizinto zabantu. Umuntu uyahlala phansi labanye. Asithi kumbe nxa isithu zakwe China sibe kwazi ukuthi kumbe i-cabinet decision yakhatha lokho. Ama-members of parliament are involved. Nabantu nje sibe kwazi ukuthi hayi siwa nxa kusenziwa lokhu. Lati siyakwazi.
Osekumangalise abanye ngezivumelwano zeChina ukuthi kade kwakhulunywa ngazo kusukela ngensuku zikamongameli Mugabe kodwa kungabi lalutho oluphumayo. Omela isigaba sebulilima West edalele iParliamente engowezanu PF umnumzana Dingumuzi Phuthi uthi kathesi kulomehluko ngoba umongameli Mnangagwa ezaphuma lezivumelwano ezilezithelo.
Usacabanga ukuthi ubaba uMnangagwa ngabe 2005 wako waba nguMinister of Rural and Social Amenities. Yiko kwaqala khona ukubonakala inhlelo ezinjengabo-RIA, Rural Electrification Program, lenhlelo zokubona ukuxhaswa kumbe ukuthuthukiswa kwendawo zezinduna. Ngoba ngumuntu lwana othi angakhangela lapha yakhona uhle angadingi ukuthi indlela izaba njani. Yini yabe isebenza kumbe ihamba ikhangele lapho kumele afike khona. Ngakho ke sikhangelele ukuthi amabhili wona la lamaChina azafezeka ngoba sokunguye. Njalo kasikukhangeleni ukuthi amaChina ayevele kade evumile ukuthi hayi amabhili silawo sibili sesingayenza. Kodwa asizoze silobelane phansi siqedisise wonke ama-contract ngoba akula lizwe elingasayinelwa ngumuntu oyabe sele 94-95 years. Yikho ke amaChina labo njengamanye amazwe amaningi babekhangele i-transition, utshintsho ukusuka kwenye i-administration kungena eyinye. Bengakhangelelanga kakhulu ukuthi kambe kungangena iphathi.
Kodwa umnumzana Sibanda uthi ukungaphumeli egcekeni okwenziwa ekulotshweni kwezivumelwano zeZimbabwe leChina kuyasolisa.
Okwenzakalayo ukuthi kuyahamba kwizinto kwakhona kuyesayinwa khona ngale. Kuthi sokusayiniwe ukuthula kwakho asikwazi ukuthi kutsho ukuthi imali yabibuyile yayekele ukuqonda lapho ekufuze ukuthi yekhona kumbe njalo kagcina engasabuyanga ngenxa yesizathu esinye kumbe esinye. So-ke yilo udubo esilalo ukuthi sibe kwazi ukuthi amadili wona lawa kanti vele angaphi ngoba thina singezwa abantu bekhuluma ngedili into esiyabe sesikhangelela njengelizwe kuvulwa kwamafektari kuba khona kwemisebenzi yikwehla kwentengo yezinto kuphakama komkhonomi nxa lokho konke ongasabanga khona cina sesicabangele ukuthi hayi imali zethu zingabe ziye kwenye indawo ngoba sesikujwayele phela ukuthi thina sibhadaliswa izikwelede eziyabe zathathwa ngabanye. Mbonakane ze-Reserve Bank uyazikhumbula lapho kwaphoke kuthiwa khona sokungumthetho wonke umuntu ohlawula i-tax kabe ebhadala izikwelede lezi kodwa kusaziwa ukuthi wathatha ama-combine harvest, wathatha ama-tractor, wathatha impompi, ezavela endaweni ezithiyeneyo ngubani lo sibani lawo bantu bephila kodwa bese kuthiwa khona ilizwe lonke kalibhadale. So yikho esingani siyakwesaba ukuthi amadilona lawa angabe siyezikhwameni zabanye abantu kodwa sokuthiwa khona ilizwe lonke kalibhadale.
Umongameli Emmerson Mnangagwa utshele izizalwane zeZimbabwe ezihlala ngapha kwele Melika ukuthi izivumelwano zeZimbabwe leChina azila nkinga ngoba konke okufuna kwenziwa ngemali yezikweleti lezi kuzazibhadala kodwa.